ngesikhathi samakhiwa thina sasihamba sisiyalimina emashinini omama sigcina abantwana obaba befunda besebenza besiba le-income besiba independent ezintweni zonke ababezenza thina sabe silokhu sithathele emuva so i-patriarch society yeyo esihluphayo eZimbabwe even kwesinye isikhathi mina ngokubona kwami umama eya uyabe enalo ulwazi ekhaliphile uzezwa abantu besithi hhayi lo umsebenzi ofanele obaba kumbe hhayi isikhundla leso akumelanga ukuthi umama abe phambi kwabantu kumele ukuthi ubaba abe nguye omayo phambi kwabantu so khonkhona esandlela sazela lakho emva ku-history yethu akukapheli labo mama bakhona abanye abathi nxa bemkhangela umama emni lapha kuthiwa hhayi singeza ke simkhethe ngoba ngumama manje nxa sokuzahlangana obaba bemi besithi hhayi umama lo singaza simkhethe ngenxa yokuthi ngumama bengazange bakhangele ukuthi umama lwana ulama-qualities or qualifications bani for that job i-qualification yakhe before anything else ukuthi abe abalwe for ulutho i-qualification yakhona ukukhangelwa njengomama ngibona ngani yikho lapho esileke ukuthini ngakhona
sesizwe abanye besithi umuntu ongumama nxa edinga isihlalo engayendanga akumelanga akhethwe kodwa siyabona obaba bayakhethwa benjalo bezinsumbelume ungathini wena ngalokho
mina ngibona ngani isizathu esisona sengikhuluma ngaso sivela yiso ku-patriarch society esakhulela kiyo ukuthi ubaba has always been ngumuntu ophambili omele aphakanyiswe into zonke ezingenziwe zenzwe ngubaba ngekhaya nxa kungela mali yokubala ukuthi abantwana bahambe esikolo kuthiwa hhayi yekela kuhambe umfana ngenxa yokuthi umfana uzahamba edinga imisebenzi and i-assumption yakhona lokho yikuthi umntwana oyinkazana akadingi imfundo ngoba uzahamba ethathwa nguzibanende but ukwenza lokho ayisiyonso yomuntu wonke abanye abantu bayakuthola abanye abantu bakabakutholi but akulo mehluko phakathi komama othethwe lomama ongathathwanga bonke ngomama they have the same instincts zonzane zokuba ngomama umama ophethe umuzi wakhe laphana othethweyo lo mama ophethe umuzi wakhe laphana ongathathwanga sonke siyafanana sikhangelwa ngendlela efananayo kodwa ukuthi mina sengisiyadelela omunye umama ngithi mina ngenxa yokuthi umama lona akathathwanga akasozenze kuhle lowo umsebenzi awuphiwayo ngabona yikho khona ukuhanazela ukuthi i-society yethu le ndlela esikhuliswa ngayo labantwana abangabafana nxa bekhule ezindlini baphathwa njengabantu abaphe abaphakemeyo kulabantwana abangabafana so kulabantwana abangamankazana so ukuthi umntwana oyinkazana angazebe efunda laphana esikolo athathe unumber one ubhuti wakhe ngalo thathe unumber 45 ubaba khonakhona akakutsho lutho ngekhaya because umntwana lwana othethe unumber 45 ngumfana uzaphiwa ithuba lokuthi afunde ngenxa yokuthi ngumfana njalo nokuthi nxa ngingasathathwanga kusociety yethu esikhangelelwa kuyo abantu babona ngathi kulolunye ulutho oluvi ngani kodwa kayisilo lutho oluvi kathi nxa ubaba engathathanga babe lokho ngubaba still babe lokho sabona baba moyo bemphakamisa kodwa umama nxa engathathwanga ngenxa yokuthi amathanda yethu ekushushweni kwethu phansi iy'ngqondo zethu zasazitshela thina abantu especially obaba ukuthi umama kumele athathe umama kumele athathwe so that you become owned by someone nxa ungasathathwanga unga-onwanga ngomunye umuntu isithunzi kasikho bayasikhupha abantu ukuthi hhayi lwana akathathwanga yinto okumenza ukuthi angathathwa kuyini but nxa ubaba engathathanga asidingi ukuthi owenza ukuthi ubaba lwana engathathi kuyini